Ngiyamukela kwezipathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente. Sicubungula okuphathelane le-COVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyene ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus.
Imvubu elilahle eZimbabwe kuseze wakhipha iration yamanzi. Kuvanelekile ilandela khonaokuthi besingala manzi ngaba sikola sesikhona ngoba siyisimanga udadiketho ngendlela i-COVID nje esingayo la. Izulu leli liphela umasipala omasipalithi bahulumende fanangenzayo lomasipala ukwenzela ukuthi aqhube la manzi ngoba khona kufanele ukuthi besiya la manzi bekungalethi eminye imikhuhlane enjengabokorena.
Ye, kodwa laphana nxa abantu belayina lapha esibholaneni besondelelana eduzane libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla kuyini abangakwenza
ama sanitizer ngathi vela yenziwe eZimbabwe amaningi lesepa kuphela kahlesi ungageza ngesepa silili layiyanceda then sisaba abantu ngasehezi bahlela ukuza izahlini ifika le mina ngokuqala ukubhasisa nemini isize ngokuyekalaleni ukuthi ngakale nokubhasisa
ukukhuluma ngamaphandleni lapha ubona ingani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlali
bayakwazi ke kulama radio kulani kulama app ebese ukukhulumisa ishezi kuma radio every time bayo makhaya bayakwazi ukuthi kule
wake waphumela egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le-coronavirus usunjani kathesi
wagula sibili kakhulu ngaphola ivaccine ungaphola ekuhlolini namhla sasengijoyisile futhi i-PCR nabokuzingela ephalane lesalekoti ngiphumeli negative sengiokusibekwagula abantu sengizengahambe edubayi ngabuya ngathesa kahlele yinto edubayika la ilokuiradio
njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabele ukuthi mhlawumbe ingalethe ezinye njalo
izinzakazakala ukuthi nje eZimbabwe asika ngendlela mina sofa angaboni lutho ngilokuyi-cosi angasendiwe but nganidelele le-asma isekhona le ayidele khona ngingakaguli i-covid sakwazi ukuthi ngingaye ngisuka a-over
leyo bekuyingxoxo noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.